ibandla elitsha elibusayo Umbrella for Democratic Change UDC lakhankasa kakhulu ngesithembiso sokuthi ngaphansi kohulumende wabo ozabe ethola iholo eliphansi lakho uhola inkulungwane ezine zamapula i-4,000 pula imali engamadola emelika ngamakhulu amathathu $300. Lokhu kuzagoqela ukukhuphula iholo labasebenza ezindlini kanye lemapulazini iningi lingabantu abavela eZimbabweni iningi labo lithola iholo eliphansi kwamapula inkulungwane i-1,000 ngenyanga. AbeZimbabwe abaningi bakhala ngokuthi imali abayitholayo iphansi ngoba abaqhashi ngabakhangeli isimo somnotho esibe eZimbabwe kukanti iningi liphila kwele Botswana elingelamfanelo yamaphepha aqondileyo. Kodwa uhulumende omutsha ukhangelele ukuntshintsha lokhu umongameli Duma Boko esithi uzimisele ukunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Unkosazana Sibongile Ncube osebenza eHavron uthi kungumbono omuhle ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngoba okwamanje bahola imali ephansi kakhulu.
Kunezeleke kakhulu ngoba imali esizikholayo zincane zincane zincane. So hayi siyabonga uhulumende makukuthi sengenela ngendaba enjalo.
Umnumzana Oscar Maphosa osebenza ukulungisa impompi lokunye okutshiyeneyo ezindlini uplumber uthi iningi kalisoke lenelise ukubhadala iholo le-minimum wage.
Umuntu yena lapha asebenza futhi uhola imali ukuthi kakwanisa ukuthi ebhadale umaidi that amount iyabe forsa ngoba kala choice. When it comes to 4,000 nabanye abasoke be-afforde vele totally.
Unkosazana Sindiso Sibanda uthi ubona engathi abantu bekhaya ngenxa yokuthi bathathelwa phansi ngabaqhashi abasoke bethole iholo eliyabe lifakwe nguhulumende.
I-minimum wage le ekhulunywa nguhulumende weBotswana abeBotswana abatswana bazayithola sibili kodwa ngokubona kwami it will work as a disadvantage ebantwini bama-foreigners ngenxa yokuthi bavele bona bathathelwa phansi as cheap labor.
Umbiko kaBoko ukuthi abantu bazaphiwa amaphepha ubonwa njengenyathelo lingaphathisa ukuthi abokuza bengancindezelwa ngaphansi komthetho omutsha owe-minimum wage. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabroni uthi balembuzo ukuthi bona njengabokuza bazayithola lini iholo leli.
Kungumbuzo ikakhulu kithi ama-foreigners ukuthi sizayiphiwa leyo mali kumbe kuzaba nokuncindezelo thizeni esizasithola sesiphathe futhi kolunye uhlupho ikakhulu thina abokuza.
Amanye amankampani afana lelamavinkili ele-Chopis selibike ukuthi lizasungula uholisa esisebenza esihola imali ephansi i-4,000 pula kuyikusekela isiqondiso sikahulumende omutsha. Kodwa umoyo uthi abaqhashi babo abakakubeki ukuthi bona badinga lolu daba kungakathembisi kibo ukuthi bazalithola iholo leli kumbe hatshi.
Kukhulunywa nje kwabanye abantu lapha nakuma-social media kuyabhiza abantu baxoxa ngakho kodwa abaqhashi bethu hhayi angezwa nje beyithinta leyo ndaba.
Umnumzana Pius Mukhwari umphathi ntambo obona ngendaba esiphathelene lesisebenzi uthi imizamo kahulumende yakhe ngeyokubona ukuthi akusaleli muntu emuva ekutholeni iholo elifaka umuntu isithunzi. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole amaphepha aqondileyo ukuze bengancindezelwa ngabaqhashi njalo bayenelise ukufinyelela uncedo kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.